sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Idale le-High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga. Esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala letheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima. Kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubayiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. UMubayiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Constantino Chiwenga. Njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. UMubayiwa ube phambi kwenkundla kamantshi izolo njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngoZibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald. I-High Court iyo eza kutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi njalo lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagesi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabubelo obuba khona njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe lidike ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo oluthe lwahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa kucwa abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imthovi iyaligedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elizenzela udubo olulokhu luqhubeka ngolwa magesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-10:30 kusiya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidolobha elingakoBulawayo amanzi alensuku zokuthi abengekho for instance yabukuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolesibili ntambama, ahamba ngolesithathu ekuseni ayebuya ngolesihlanu ntambama. So ngezinye zendike zithi zikhona esikhanye ukuthi uzathi ke uvuleka lomnyaka olandelayo oka 2020 udubo luzaba khona kakhulu udubo lwe-school fees ngoba iindawo eziningi zikhwezile i-school fees zikubo 400 ama-government schools zikubo 500 ukuthi ke ama-boarding akubo 4000 amanyatshana 6000 kusiya khona.
Izakhamizi ziza kwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki?
Udubo lukhona vele osoluhlangane lezakhamizi ukuthi sikhuluma kathesi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenge izinto. Abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu generali impuphu oyithole ezitolo engingabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg le ama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona ikhona yabe uyayibona emkotweni ukuthi kathi kuphuma njani bona bayebeyithetha ngomsozi bekwazi but uyahlangana sebeyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash kodwa bethithi bayithenge ngama-50 RTGS yeswayipa. So basically vele udubo sebephakathi kwalabantu singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu. Ungananzeli into yamagetsi yona le vele izaqhubeka isiya phambili ngoba kade sihlangane le drought ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabi la magetsi ukuthi uzambezinto singathi ikaribha kayila manzi kutho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kathesi vele izulu kalini idrowt isikhayelane layo. So udubo lwamagetsi into ezaqhubeka okwesikhathi eside phinde sikhayele futhi udubo lwamanzi nxa livele izulu lokhu linganjanga kathesi njengoba kukhwamile la ukuthi ukuthi amanzi emadamu kawakho sizaba lodubo oludlula lo lwesilalo kathesi ngoba already sesikuwater rationing. So nxa kuzulu lingakananga kutho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationing azakhwela maybe yaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemchova ukudula kuzaqhubeka kudula as njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kutho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week yayelokhu iqanza every week iqanza okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzayo abantu bayitholi incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile izikhulu fees nokudla lapho emashopu labantwana ema-boarding nakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school sikhala ukuthi udubo lolu luzaqhubeka unless mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo join imepirand i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nakanti imali yethu babayikhangeli ngelihlo elihle.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe minengi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Zinengi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Nginethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka ka-2019 hey ubunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili. Izinto ziyakhwela ngapha ama-permit la besilawo beswa renewa athathe isikhathi futhi kanjalo ukuphuma nxa esephumile njalo aphuma sekulomnyaka owodwa ongasekho osudliwe isikhathi. Sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono thandazela futhi lokuthi ilizwe lakidlalo libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso odabuka eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhubuke emashopu siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi ulithengise. Kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima ingenele kakhulu uthole ukuthi awusakhoni nokungena nasesibayeni. So uthole ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo iy'nkomo zakhona ifuyo zakhona nazo zibe zingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
abangane nomdeni zonke indawo, wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali. Abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi, abaqhatshi bebesetshise izinsuku zokusebenza, into ezifana nalezo nje. Kubukeke ngathi umnyaka lowo bengathi unzinyana.
Kanti-ke sekubhekwa ku-2020, uMnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isisombululo senhlupho ababhekani lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 yikuthi sibone njalo kuvuka ispirithi se-activism esike sabalaliso ngesikhathi sabo 2005-2007, lapho ekade kuzwakala khona abantu abasediaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusula bayawugxeka umbuso weZANU-PF olokubambile eZimbabwe sokuze kuyi-40 years.
Kanti-ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphithiphithi zengxabano lokuhlukumezana e-Afrika jikelele, izimo zizaqala ukuba ngcono emazweni kukoqela leZimbabwe. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
The sons and daughters of African soil. Why this animalistic behavior? Slaying and slandering age. Scaring for scarce resources.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi umasipala wakobulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo, iphephandaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphephandaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, salibonani basakaza abathandekayo kunye nabalaleli bonke boStudio 7. Okhulumayo ngohloniphana umoyo uPhindi eGoli ngokuzalwa ephuma endaweni yaseNtebe eGwanda. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami, ngiqala eNtebe abantu bonke abakoPhindi ngeke ngabaqamba ngamagama emawani, nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakoPhindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le eLupane ebukhweni bami, ngiyababulisa khona le, siyabonga lapha.
Bonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Ngithanda ukufisela umndeni wami nomalume wami lapho okuzalwa khona umama ePlumtree, lapho engikhulele khona koNdlovu. Ngafisela umnyaka omutsha ukuye kubazukulu bami abakobulawayo eLobhengula West, labo ngithi umnyaka omuhle ka-2020. Phinde ngiye kithi lapho ezalwa khona Empereni kwakomatarusa, lapho kunobaba. Ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso. Phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okobulawayo engikhulelayo. Ngiyabonga.
Yebo, igama uChriston Mbetsi. Ngithanda ukubingelela izihlobo nabangani zomnyaka kuphela. Abantu abangihlalanga nabo ikhisimus yababulisa abakhona basemzansi, abanye baseLupane, abasemzansi bazikhona yababulisa abaselupane nisekhesi thayi bahle kahle nabomosha. Fisela umnyaka olishukela 2020 akhuhle isihlobo labangane into zonke zehlukene. Yabo,
salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020. Ngiyethemba lezi zinto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sifesiphila ngaphansi kokuhlupheka kolomnyaka. Ukudubeka kuze kwafika ngokhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg, igama nginguRobson Mwale. Ngibulisa eNtumbane. ubabami labazukulu bami bonke ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabosisi bami abalapha eJohannesburg ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina ngubhanda moyo ebulilima West Plumtree komnyama esigabeni kwendolwane wathi makhulela wathi nani. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo usuqede nzima sokuthi situzalunga siyabe singazi ukuthi situzalunga ngoba kwenze njani. Ye, ngoba akulazulu akulamali yindlala iye hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele hamboni siqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima uzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele kulimeni inkomo zifile izulu kalikho akulatshani lakathesi so la mapolitiki akhona akazwakali baqinisa amakhanda nje abadala laba bathi siyalungisa lokhu yonke into isalungiswa yonke into from 2017 bathi bayalungisa namanje. Hayi madoda, hayi siyabonga. Yethu indedele abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle batithi sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani lizwe.
Yebo yebo, mthwakazi omuhle. Ngithanda ukubingelela igama lami ngi-Elvis. Bingelela ihlobo zami zonke, ngabingelela bonke abantu, Chris Gande wonke ngiyabingelela. Umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje iyo yabe next year so umehluko khona yabe uphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo i-government yabisebenza iye khona manje so umtshintsho yabukhona asiwuboni nje.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo uJohn Khumalo ngilana eSouth Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulo nyaka ozayo kungena mvula okwamanje akunamvula enayo and then amanzi awekho and isikhathi sona lesi sikusona njengamanje isikhathi semvula uma ivula ingane manje kusho khona ukuthi ayisayobuya ine futhi imvula okuyengibona ukuthi lokho ikhona kuzoletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila amanzi awekho nje zonke indawo and then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la eSouth Africa la kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya akusenamsebenzi abelungu abekho nabo bayahamba amapulazi lapha akasalinywa empty lapho bekulinywa khona siyabona nje masihamba lana ukuthi hayi akusenalutho akusenabelungu nalabo imbijana lesisele bayahlaselwa babulawe batshontshelwe izifuyo manje kusho khona-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga ngingamoshi isikhathi. Amen.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni seNew Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders lonkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngolwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sibuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo, ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republican ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo ama-Republicans. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republican nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha, soze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe? Ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yiko la nicho khona ukuthi yi-risky okuzomele uyabe eyithatha. Kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independents abaphakathi naphakathi kwama-democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapha ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-Democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hhayi ule-lead enkulu sibili ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-Democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, masisiya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary wona adecidayo ukuthi ekugcineni, ngoba I think sabona even ngesikhathi sika-Obama around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthiwe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hhayi angeke ngisho ukuthi seku-definite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, Jerusalem, ikhaya lami. Ilondoloze, uhambe nami.
Lingaba livuka njani kundawana zonke zelizwe, Echolocho, Plumtree, Blawayo, Kezi. Harare, Gwanda, nitsuile buya nepid priji, siali bulisa, siali bingelela, siali tanda lonke, nga lolu sugu bagiti, oguli langa, logu tina, liga 2019, na, ubungu mnyaga onzi mampela ebantwini abanengi, sibetemba umnyaga ozayo, uzaguba umnyaga olempumelelo kini lonke. Siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo sithanda ukulibonga njalo kule kulobani kulopolite ukwakuba maphosa ubukele siyabonga umusa mazibuko othwena babankomo good morning and happy new year lami ngithi mnyaka omutsha mazibuko uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family ya kumathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA ngithi bangene kahle ku 2020 precious nyembezi masuku uthwena amavuko omsakazi hayi sesithemba ukuthi u 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besikhokele ngokweqiniso Manda Joshua Yoram utwena lifuga njani msakazi wethu ngibuka live from South Africa. Siyabonga Mandla uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo. Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu. Utwena linjani msakazi happy new year inzima impilo kwela kithi angazi abadedi ngani laba abasiphetheyo. Ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka. Bekiwe Spanda othena siyabonga msakazi. Sivuka live sise Cholocho komsikana kunjani Cholocho Spanda. Queensman amadongo tilivuka njani basakazi libe lomnyaka omuhle. Thandeni mqondisi Chibalo othena uvuka njani Nkomo hayi ngiyavuka emlaleli. Kosmas utwena baba nkomo amavuko ngosuku lokugcina ku 2019 baba nkomo mina inkulumo yami iqonde enta kubaba ugawule ngimzwe ekhuluma izolo baba gawule sicela ukuthi uma wena udlile wasuta uyekele ukukhuluma into engasiqiniso nkululeko nkusta utwena hiyo eyoku hlukanisa unyaka lentunga yebo kunjalo thembani jiyane morning komo ngibuka ngise homestead ematop Master KG hamba nomcebo ngengoma emnandi besiqhubela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem singake hlukani sikhangele bezihamba phambili Italele High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ukucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima kodwa abanye bathe kubuvili bana njalo phambili. Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven na Mina elani astivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omutsha brand new. Olivalelisayo kwamanje nguntungamili Nkomo. Itshone kuhle.